akula muntu ongakhathazekanga ngomgqotho wami. Sibe nama-accidents ngo-December engibona ngani amanye akhona bengavikeleka. Engingakutsho kuwe la kubalaleli be-Voice of America ukuthi ngibe lethuba elokuxoxisana umphathintambo owezemgwaqo ubaba uFelix Mona, ngixoxisana umphathintambo owezemali ubaba uMthuthu. Unfortunately ngikulive, so angingabi se-ofisini. Ngineqiniseko ngoba sikhulumile bathi ukuthi already sebene team ekhangele khona lokho. Engingeke ngakutho ukuthi sebengaphi, ngoba into abayithethe labo njenge-priority ukuthi kumqoka kakhulu ukuthi iyokhangelisiswa. Ngagcina ngikhulume okungaqondenanga lami, ngingelaqiniso ukuthi khathesi bangaphi.
Singathi ongakutsho mhlonitshwayo ukubana selixoxe ngakho ngesimo somgwaqo lo.
Engingakutsho ngisiqinisekise ukuthi into esiyikhulume ngo-December, like ngimthole kuleave uminister we-finance ngaleso sikhathi, kodwa wathi ukuthi lanxa elapha khona useze izikhalazo zivela endaweni ezijiyeneyo ngendlela umgwaqo omi ngakhona. Singakuyasikhathaza njengoba usitsho ku-tourism imigwaqo ngama-key enablers tourism. Manje umuntu engathi siye endaweni enhle futhi indlela emfikisa khona ingekho nhle kuqinisa khuluma angani zalapha besiya khona labo ukuthi kuyabethe ukulimaza thina kwezokwethekelela lezo. So ngikhangelela ukuthi la ngifika nje kuyonale viki ngizakulandelela ngisho ngeqiniso ukuthi maybe in terms of ukuthola umuntu ozayalungisa singabe sebeku-advance ngoba kungabe kudinga ukuthi bathole u-contract. Sometimes ama-processes adingakala ngomthetho ayenza ukuthi kube lama-delay, but ngizalandelela ngizwe ukuthi sokumina.